Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 23 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abezomkhathi sebexwayise uZulu ukuthi alimuke izulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Cyclone Freddy eseliqalisile ukuna empumalanga yelizwe.
Kula igcwele kutsho nxa kusina izulu mbijana ibuya iphange igcwale okuba ingozi ebantwini, kube ingozi ezifuyweni, kodwa amanzi siyawadinga.
Umkhokheli webhanga le-African Development Bank, umnumzana Akinwumki Adesina, ofike izolo ntambama elizweni, utshele intatheli zindaba ukuthi ulethemba lokuthi umhlangano ozaqhutshwa lamuhla uzaphuma lezinqumo eziyamukela nguhulumende.
Ithemba esinalo yokuthi kuzahamba kahle, njalo kuzasinika indlela yethu sesihamba kanjani after umhlangano lowo, kodwa asingabi lethemba elikhulu kakhulu.
Inkokheli yabafundisi beRoma ithi uZulu kumele athandazele ukuthula ngesikhathi sokhetho ukuba akhethe inkokheli elesineke.
Esikhuthazayo ukuba sisebenze lesi sikhathi sokuzila, ukuba sikhulekele ukuthula elizweni lakithi, ukuthula sikhangelane lokhetho, ukuthula ngesikhathi sokhetho, ukuthula ngemva kokhetho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha olubona ngezomkhathi olwe-Meteorological Services Department luthi abantu ezigabeni ezijiyeneyo zeMatabeleland South, eMaswingo kanye laseManicaland kumele baqaphele ngoba kulezulu lesiphepho elizakuna kusukela lamuhla kuze kuyefika ngesonto. Izulu leli liphehlwa ngumthelela wesiphepho esiphelelwe ngomfutho esetropical cyclone Freddy, sona isikhangelelwe ukufikela kwele Mozambique sivela elwandle. Izanuse zomkhathi zithi izulu leli lizakuna kakhulu endaweni ezigoqela iBeitbridge, Chimanimani, Chipinge, Chiretsi, Mwenezi, Chibi, Maswingo, Zaka, Pikita, njalo lilakho ukudala umonakalo omkhulu. Ngokunjalo zithi abantu kumele baqaphele njalo bengaze baphuma emizini yabo nxa bebona izulu lithwele, kanti njalo bengaze balinga ukweqa imifula egcweleyo. UGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomqondisi wohlangothi lwezokulima iAgritech eMatabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni.
Okokuqala nathi khathi esi kuyena liviki impelaviki esiphuma kiyo izulu belisina kakhulu eMatabeleland North, njalo sikhangelele ukuthi la enale icyclone ezayivela kwele Mozambique ngapha lathi kuzafika izulu lakhona ngapha nxa sinanzelela, kodwa lingabe mhlawumbe lingaselamandla afana langapha endaweni ezinjengaboManicaland. So kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi khuluma nje imfula igcwele kutsho nxa kuthi izulu mbijana ibuya iphange igcwale okuba ingozi ebantwini, kube ingozi ezifuyweni, kodwa amanzi siyawadinga. Kodwa kakhulukazi emasimini, ezinye indawo ngezulu elina kakhethi lingabuya lize ngobuningi balo, kusho ukuthi ezinye indawo kuzadoda, kumbe lowo amabele lawa asevuthiwe abe sesoma nxa kungumumbu owahlanyelwa ekuqaleni ekupheleni kukaOktoba kungena kuNovemba, kulakho ukuthi umile usesiqwini kunina. Amabele alakho ukuthi lawo amile isikhwebu silokhu esikunina kanye labonyawothi, xa kuthe kwahlala kuvimbile lisina lingawniki ithuba lokuthi langake lichike. Lo esizikhangeleyo okumele siziqaphele.
Manje abalimi benzeni nyoni ngakho khona
okokuqala ngithi siyabe siqaphela ukuthi isilimo sethu sikusiba ngabani njalo asithi yisona lezi esesivuthiwe esesisoma sokuthi ukuthi nga sivuna leso silimo sizakhaya ngaphi lapho okuyabe kunganetheli khona lapho okuyabe kungasoze kukhunte khona ngenxa yokuthi umanzi lokho esikuthi i-humidity ngesikhiwa kuphezulu ngakho kudinga ubuciko ukuthi sinanzelele sakhe mhlawumbe esingathi sifulele kuphela ukuthi kunganethwa kodwa kuzihlale kubetha umoya ukuze somise leso silimo abanye abalimi balakho ukuthi endaweni enjalo babezizasa umlilo ukuthi kucwadlana nje ukuthi isigudumezile siyana siyabe simedise ukomisa umoya ophephuka usuka usiya lapho kule silimo sona esesivuniweyo ukwenzela ukuthi iphungule ukulahlekelwa yikubola kodwa kusakulutshwana indawo ezilesilimo esesivuthiwe khathesi njalo yikhonsithi sisalandelela sizabe sinika abalimi sizixwayiso sikhangela umumo wakhona ukuthi uhamba njani.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nyoni, umqondisi wohlangothi lwezokulima i-Agritech esigabeni seMatupelaland North. Lo ke sikudaba lunye untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo wake waba ngumeli wenkayi South edalela ePhalamende umnumzana Abednego Bebe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Engingathanda ukuthi ngixwayise uZulu ukuthi nxa usina izulu elinjalo kufanele ukuthi abantu bananzelele ukuthi-ke okwakuqala akufanelanga bachaphe imfula egcweleyo ngoba manje abe kuya ngamandla. Ngithi okwesibili kufanele ukuthi ukuthi mhlawumbe lapho elakhe likhona indawo yangikhona iseliweni lanxa kungasikho emfuleni kuyabe kuqakathekile ukuthi basuke baye esilojeni zabo eziyabe zakhele ezindaweni eziphakemeyo. Okwesithathu-ke ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzakala ukuthi indlu yayibona nje ukuthi isingindala kungenzeka ukuthi sezimani zidliwe ngumusa. Kuyadingeka kakhulu kubantu bakunanzele koko ungazowahlala endlini enjalo. Okwesithathu-ke ngale vele lezi hlobo ezikhatshana lapho okusendaweni ezingabhalwanga khona ukuthi zibebe likhona kuqakathekile njalo ukuthi livakatshe eliye khona ngayo kwenzela ukuthi isitebho lesifihle sidlule. Okwesabekayo kuyaphaya ukuthi isikhathi esiningi abantu bayamelela kuze kuqalise ukuthi kwenzakale umonakalo onjalo. Kulabo abashayela izimoto kuqakathekile-ke ukuthi-ke nxa ungabona-ke amanzi edlula phezu kwebhiliji unanzelela ukuthi akufanelanga ukuthi-ke ubusuzidayi la manzi mancane ngingangena ngemota ngiyechisha ngale. Kuyenzakala ukuthi mhlawumbe umhlaba usugugukele ngamanzi kuye ngamandla esiphepho leso ngaphansi futhi nxa usuphakathi ibholoho limpele usiba le ngozi-ke enkulu enjalo. Nxa ungaze ubone amanzi engani seyehlile as long as ibholoho lakhona ungaliboni ungazami ukuthi hayi ubone ekabandlula lami ngiyadlula ngoba kwesikhathi phela inhlanhla azifanani ungaze wathi wabona omunye umuntu ekwenza kusuthithi inhlanhla ezivela uzabalayo akunjalo. Amanzi nxa esibeke adlula phezu kwebhoroho lanxa esebukhile esehamba ngaphansi kuqakathekile ukuthi umise imoto yakho uqale ukhangele isimo sebhoroho lele ozalichapha. So-ke yizo izixwayiso engingazithi kwakathesi-ke abantu basinanzelele ngisho ukuthi nxa sokukhulunywe nje abakuzwileyo lani liqaphelise linanzelele ukuthi khona isiphepho lesi sibuya ngamandla abantu bagcina bengasabangale mhlanhla yokuthi baphepheke eziphepheni ezinjalo.
Ngobuningi bezulu baba Bebe kulolutho luyaphuma emasimini yini lo nyaka ngokubona kwakho?
Lapho engihambe khona labo abalime ngesikhathi asibelo mumbu okhahleleyo-ke kutho ukuthi hhayi ukuvuna bavuna balesivuno esihle. Kwesokusithini abaphuzile abalo mumbu kade usisemfitshane usukhanya-ke ngamanzi njalo ukhanya ukhula. So lebo yiwo abangaba-ke lobunzima ukuthi bathole kodwa njengoba ngishilo ukuthi abalimi kuqala hayi indlala-ke ingani ibatshezile. Kube sekusithi labo phela vele empilweni yabantu kunamavila. Amavila phela ungananzelela isikhathi esiningi yibo laba abagcina belandele zomsipolitiki umuntu esemelele ukuthi yena kalini uze emele ukuthi nxa sofika isikhathi sokuhola uzabe hola lowo muntu awuphiwa mahhala. Wena asingake sibenze lutho kuthiwa imitako silima sindlela ezibekwaso.
Lo ke ngumnumzana Abednego Bebe oke waba ngummeli wenkayi South edalela ePhalamende ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Umkhokheli webhanga le-African Development Bank umnumzana Akinumki Adesina ofike izolo ntambama eZimbabwe utshele intathele zindaba ukuthi ulethemba lokuthi umhlangano ocubungula ukwesulwa kwezikwelede zelizwe elilazo uzaqutshwa lamuhla uzaphuma lezinqumo ezimqoka. Uchayele ihlombe umongameli Emerson Mnangagwa kanye lomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wathi batshengisa ukuzimisela kulolu daba. Umnumzana Adesina uthe uyathokoza ngokuthi owayengumongameli weMozambique umnumzana Joaquim Chissano ofike eZimbabwe ngesonto nguye ozakhokhela lumhlangano. Umhlangano lo ngowesibili kudaba lokuxazulula ukuthi leZimbabwe lingacitshelwa na isikwelede esedlula amadola angamabhiliyoni ayisithupha, $6 billion, esemali eyabolekwa kwamanye amazwe. Lokhu kungenzeka leZimbabwe lizenelisa ukweboleka imali kwezinye inhlanganiso zomhlaba. Abanye abazaphatheka kulomhlangano babalisa amazwe alichumi lasikhombisa, ibhanga leWorld Bank kanye lele European Investment Bank. Bazacubungula ukuthi uhulumende weZimbabwe uluqhuba njani uhlelo lokuguqula inhlelo zakhe zombusazwe kanye lezomnotho ezigoqela ukuhlawula abalimi abamhlophe abathathelwa amaplazi kuhlelo lokwabiwa kutsha komhlaba. Umnumzana Adesina wemukela isikhalazo seZimbabwe ngenyanga kaNtulikazi kuona lo umnyaka esokuthi ilizwe lesulelwe izikwelede zalo ukwenzela ukuthi lenelise kweboleka imali kwezinye inhlanganiso zomhlaba. Ukuhlaziya ukuthi leli linyathelo elingaphathisana leZimbabwe, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Singathi mina singabi nethemba lokuthi uzaphuma kumbe uzaba nempumela yenzinto ukuthi iZimbabwe isikwelede seZimbabwe sikhitshwe. Ukuqala kwemihlangano engibona njengani izaba miningi kakhulu ukuthi sikhulumisane nalabo abe-Paris Club. So kusasa ithemba esinalo yokuthi kuzahamba kahle njalo ukuthi asinike indlela yokuthi sesihamba kanjani after umhlangano lo wodwa. Asingabi nethemba elikhulu kakhulu elokuthi uzaba le-breakthrough.
Ye, kodwa ukuze kuthi gwaqa abantu abaningi kangaka leziphathamandla zamabhanga kungabe kusitsho ukuthi kuyathembisa yini?
Ithemba likhona sibele ukuthi abantu bahlale njengani bafune ukukhuluma kodwa into okumele zikhulume ziningi kakhulu ukuthi angiboni siphela ngelanga elilodwa.
Singabona ke eZimbabwe ekugcineni lisesulelwa izikweleti elilazo kumbe kabe kule mgoqo ethile.
Uzaba lama conditions azaba khona sibili ukuthi ngenxa yesikweleti lesesulwa bazaba kumele balandele ama conditions lawo. Njalo kuzathatha isikhathi sibili, angibona isikweleti lesi sikhithwa sonke ngesikhathi sibili. Ngibona njengani kunjalo ama conditions ngenxa any condition ingafika bahle bakhiphe okuyibhiliyoni nyana. Kodwa angibona ukuthi uzakhithwa wonke masinya, njalo kuzakhithwa wonke isikhathi sibili.
Kungani usithi mhlawumbe asisoze sesulwe sonke lesi sikweleti? Kuyini okuyingxaki?
Uzananzelela ukuthi isikweleti esikhona i-14 billion amaningi ama-areas ukuthi iZimbabwe ibingabhadali. So kunama-areas akhona. So ngokubona kwami bazabe belandela abazakunika iZimbabwe ukuthi nxa iZimbabwe isithi iyakwanisa ukuthi ibhadale ngendlela leyo, yiwo amanye ama-conditions azaba khona. Njalo uthi singareforma njani i-economy yethu, yiwo amanye ama-conditions engibona azabe khona. So konke lokho angiboni kwenzakala ngelanga elibona.
Okokugcina nje, njengoba sibona kusithi gwaqa lapha iziphathamandla zamabhanga abalulekileyo lenhlanganiso zamanye amazwe, singabona ukuthi eZimbabwe sebefuna ukuthi beliphathise ngempela ukuthi ekugcineni kungaphumelela
isifiso esithi abantu abanyamazwe aphakathi eZimbabwe sikhona sibili. Yikho sibona abantu ama-embassy akhona, amabhanga akhona, isifiso sikhona kodwa ukukhulumisana yikho okwakusilela ukuthi bengingela inkulumo phakathi kweZimbabwe namanye amazwe lawo ngendlela leyo esayibona through i-conference le. So i-conference le izanika iZimbabwe ithuba lokuthi ikhulume kumbe iphume egcekeni ukuthi yona ifunani, njalo amanye amazwe abonisane layo ukuthi nxa kuyukuthi i-economy izaphumelela kumeleke kuhambe kanjani.
Lo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet lezimlive.com lilodaba lokuthi isikhulumeli sebandla le-CCC unkosazana Fadzai Mahere uthi ngamanga ukuthi bandla le-ZANU-PF lilosekelo olumangalisayo emaphandleni. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umgwaqo osuka koBulawayo usiya e-Victoria Falls uzaqala ngenyanga ezayo ukulungisiswa ngokubhadwa kwamagodi-godi. Leli phephandaba lithi abazaphiwa likontraka sebanxuswa ukufaka amathenda. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele umahlabi zulu wonke nasezimbabwe kunjani bakithi ngumndofu isibongo ekhaya ngisetsholotshwe ayizali bekhona bese ngibonga lakubasakazi bonke besikastudio 7 obesethulela iy'ndawo bese ngithi mina bakithi asithanda neni singamnandaba ukuthi u-MGC o-CCC o-MRP orizano orizap thina ngakithi moizapu ngapho izapu moi-MGC moizano izana asitshayani asenzeni njengabantu abafundileyo umgabo waqhaqa amakhanda lawa lo nkomo siyekele iindaba zokutshayana lezo iindaba zokutshayana angeke zisisendawo into esifanele sishayane ngayo ivote ngokuhlala ngihlala e-South Africa ethembisa
salibona Studio 7 linjani lingabali njani iindawo zonke zelizwe ngibe ngithi nami ngiphawule endabeni yezesa i-challenge esinayo ezesa ezilonga ungatshintshwanga i-mentality yakhona sizohlala sikhala ngogesi njalo nje ngoba uma kule fault especially ezesa ungakhangela amapholu lawa hamba khona amapholu ogesi izihlahla zinkulu akuvulwanga ndlela into esifana zalezi ezinzima kakhulu okuthi uma sekune fault bathresa nzima abantu bakajesus. And again ngikhuluma ngeplumtree abayaziyo ukuthi cover indawo engakanani zesa from plant to redwood kuyabe kuyiyo iplumtree. They are using one car uma kuwukuthi kune fault komadlambuts umgwaqelwane wabona into njani uma kule fault asiphonge ukuthi nje is too much liyazazi indlela zakwazinjani. Ngibe ngithi ngiphosele lami okungakho i-government ethi ibe serious ngendaba yezesa please.
Linjani kustudio 7? Hayi sathi siyaphila ngapha emakhaya nangapha e-Plumtree. Eyi ngibabaza into ekhulunywa ngumnangagwa indoda elanembeza le kambe ma uzathi wena abantu abaphelelwe amaphemithi kababuye uzobasiza uhluleke ukusiza thina isemakhaya. Mina ngikhuluma nisekhaya so indlela engiyibona ngayo impilo itsheke kakhulu so uma ezasiza abantu abavela ngaphandle thina esekhaya ehluleka ukusisiza umqondo othindo bona banjani laba uzabasiza thina sehluleka thina esekhaya. Hayi bakithi hayi madoda lakala nembeza lawo hayi Hayi, bakithi asizameni phela ukuthi sizame ukumkhipha ngevoti lomuntu. Eh, hayi phandle kwalokho kumbeni angazi ukuthi ngandlela abantu kodwa phandle kwevoti ukuthi sivoteni bakithi. Sizameni, sifike sizama singalahli themba. Eh, voteni iqembu nje lingazathi lilabantu. Eh, singakhethani ngomhlobo. Ah, umhlobo ngikusisize. Eh, anga kusisize bakithi anga kusisendawo. Ngiyabonga.
Kengibulise kubalaleli bomsakazo Studio 7 nalani basakazi. Ngithi impilo enhle njalo endendifisela yona. Ngingaqedi isikhathi nje igama nguThulani Ndlovu. Konduna osikhobokhobo enkaye. Khona lena enkaye emandebeleni. Ufuna ukuthi ngike ngiphendule lubaba okhulume namhlanje kungolwe obalise iaudio yakhe namhlanje ngikungolwe sithathu. Ubaba lo othi iCCC iyehluleka ngoba iye winayo emadolobheni kodwa bengenzela abantu abese sithi ibudget iyakuphi nje wakhiba bayebe ibudgetile mfundi ngiphendule kanje baba yeye ukukhuluma unyakuzwa nami nginindebele njengawe kodwa into ekhona ukuthi wena ma ukhankasa ukhankasela iMRP ikhankasele kahle ungabambi lapho okushisa khona ngoba uzokusha ulimali ibudget iyenziwa kodwa abantu laba bayathathelwa into lezi ziye khona le eHarare bayebuya kusebenikeziwe imali ukuthi yenzani lokhu lengi yalokhu lengi yalokhu akusizi lutho imali yakho iyabingayenzi lutho ingakhona nje ukuthi ithenge nomgodla owesimende baba ngiyabonga mfuna ukudlula khulume kube kude ngiyabonga khona apho ube losuku oluhle
Studio 7 linjani lonke basakaza bahle nabalaleli abahle hayi siyabonga ke lezi ndaba ezinhle eziphuma zishisa zilokhu zinjalo ziliqinisa okhulumayo nguSithozi Ngolovana nguye lokhulumayo uyanxusa njalo izikhulumi zonke ezikhuluma lapha singaxabani noma singenzi lutho sifundisana okulungileyo sikukhangele futhi kuze noma sithi senze ulutho sikhala zwilinye kuright mente mina asibambaneni sivotele iqembu elilodwa sonke ngoba izani ilamaqhinga amaningi kakhulu njalo masehlukene vele izasichanga ukwehlukana bengithi mina kulesikhulumo esike sakhuluma lapha sithi sona hayi iCCC akulanto eyenzayo kwathini hayi ayisikho lokana wena uMRP so laphana upresident ke ngubani ukuze abakujoyina ukuthi mali ngawina liwina ngubani upresident phela kodwa ma ukuthi uzathu zawina kodwa lokhu busa ngulwana ngubuza faka amasotsha endaweni yakho lapho esigabeni nyana sakule zowina khona uyabe control athi hayi ngifuna uhambe ilanga lingakashona ungene endlini uza kuyenza lokho ngoba sezophikisa ukuthi ngiwinile mina lapha asizameni ke ngiyabonga kakhulu sihlanganeni sibe moya munye yabo
Studio 7 njani bonke balaleli labo ntongameli khona ngapho hayi
siyabonga indaba lesilethela zona siyabonga indaba lesilethela zona badala kanti lapha kuthwani kuthiwa umnotho weZimbabwe ususondele thina sisemazweni sibuye asukuthi uzanye ukurojwa lo lapha sizama ukurojwa la likhangela into zamashona lezi sizama ukurojwa vele kona ukuzwa umuntu wakithi esindebeleni umzekhulumela amashona bona abantu abaningi umuntu yalochubele kuqaleka sikhathaza abantu nangu barojo lokho kubhizi urojo kuthiwa umnotho bezuzonde uyenzela ukuthi kuyevotwa uma kuvotwa kuyavotwana toza amashona athina u-2000 PFMDC bazalinceda ngayo kulaba abantu
abasakazi ke labalandeli ke umsakazi omuhle umsakazi wethu Studio 7 salubonani lonke linjani ke ngithanda ke ukuphendula ke ukhona ukukhuluma ngokuthi CCC yeborulako kobulawana samathebeleni endaweni eziningi kodwa ayikho impumelelo lakho kwenza la imali yapi ukudila la abantu abanenge amashaba abalizwisisi especially abantu bemandebeleni abazwisisi ukuthi izano PF irana njani izano PF bayenza babambe yonke into ayikho into engayenza as long izano PF khona ngaze kuthatha imthakazi ke ibuza imthakazi ayikho into engayenza imthakazi izano PF sekhona so asikipheni izano PF kuqala let's deal with izano PF first then konke kuzolandela step sokuqala singasithatha eZimbabwe is to get rid of Zanu-PF.
Lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465-0318.
Asambe matuta siyo vota.
Asambe matuta siyo vota. Sivote lenkulu.
Asambe matuta siyo vota.
Inkokheli yabafundisi beRoma ithi izulu uzulu kumele athandazele ukuthula elizweni ngesikhathi sokhetho lokuba akhethe inkokheli elesineke. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Encwadini elotshwe ngabafundisi abeCatholic Bishops Conference eyokunanza usuku lokugcotshwa komlotha wangolwesithathu bathi indlela engenza ukuba leZimbabwe libe lokuthula inhlalakahle lemsebenzi ukuthi kuqhutshwe ukhetho olokuthula. Baveze ukukhathazeka ngokuqanza kwezehlakalo zodlakela kwezombusazwe elizweni, ukusetshenziswa komthetho ukubopha labo abalombono oyehlukene lokahulumende. Umfundisi Travis Moyo wale inhlanganiso uchasise kabanzi ngale inkuthazo yabo besungula isikhathi selenti.
Lamhlanje siqala isikhathi sokuzila ebandleni elikatholika. Amabhishobhu abayiwa belusi bebandla basiphe incwadi esikhuthazayo ukuba sisebenze lesi sikhathi sokuzila, ukuba sikhulekele ukuthula elizweni lakithi, ukuthula sikhangelane lokhetho, ukuthula ngesikhathi sokhetho, ukuthula ngemva kokhetho.
Uqhubeke ethi kumele uZulu weZimbabwe akhethe inkokheli ayaziyo ukuthi ilothando kanye lozwelo.
Utsho okuningi ngalokho esiyikho langezifiso zethu lalapho esifuna kuya khona. Kasikhetheni abaza kusikhokhela okweminyaka emihlanu ezayo, abalozwelo, abalesineke, abananzelela izinswelo zabantwana beZimbabwe. Umkhokheli oza kuletha inguquko, oza kusiphathisa ukuba siqede ukungatholakali kwemisebenzi.
Okusekelwe ngumfundisi Simbarashi Maringosi wakoBulawayo.
Ukuqakathekile ukuthi njengebandla sithandaze kuNkulunkulu ukuze kube lokuthula elizweni, ikakhulu ngesikhathi sama-elections. IBhayibheli lona lithi kumaHubo 29:11, uNkulunkulu uyabusisa abantwana bakhe ngokuthula. Kodwa njengabantu abahlangana labantu abaningi emasontweni achiyeneyo, ibandla lilomlando wokufundisa abantu ukuqakatheka ngokuba lokuthula.
Incwadi le yokukhuthaza ukulondolozwa kokuthula ilotshwe ngabafundisi beRoma ababalisa uArchbishop Robert Ndlovu oyeHarare, Bishop Paul Warren oyeMtare, Bishop Radolf Nyandoro oweGweru, Bishop Raymond Mupandasekwa oweChinoyi, Archbishop Alex Thomas owakoBulawayo, lo Bishop Raphael Ncube oweWange. Ngimele 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Asambeni matuta siyo vota.
Asambeni matuta siyo vota. Sivote lenkulu.
Asambeni matuta siyo
vota. Sivote lenkulu.
Asambeni tina kwedagi.
Asambeni matuta siyo vota. Sivote lenkulu.
Asambeni tina kwedagi.
Asambeni matuta siyo vota. Sivote lenkulu.
Asambeni matuta siyo
vota.
Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abezomkhathi sebexwayise uZulu ukuthi alimuke izulu elilesiphepho eliphiwe igama lokuthi Cyclone Freddy eseliqalisile ukuna empumalanga yelizwe. Umkhokheli webhanga le-African Development Bank, umnumzana Akinumki Adesina, ofike izolo ntambama eZimbabwe utshele intatheli zindaba ukuthi ulethemba lokuthi umhlangano ozaqutshwa lamuhla uzaphuma lezinqumo ezizamukelwa nguhulumende. Inkokheli yabafundisi beRoma ithi uZulu kumele athandazele ukuthula ngesikhathi sokhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.